Siyababonga ke uChris kanye loMavelas ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 22 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Unity Day asiyiboni ngoba thina njengabantwana abancane asikaze sisebenze. Ama industry avalile. So ukuthi sijabule ngeUnity Day siyabe sijabulana. Ayikho into eyenza ukuthi sijabule. Nxa sikhangele sibona kulobuncindezelo obunenge elizweni.
Amabandla alishumi lantathu aphikisayo weZimbabwe kumanyano weNational Electoral Reform Agenda NERA athi kasikho isizathu sokuthakazelela usuku lwalamhlanje olweUnity Day.
Yena umama wami umbona ngani ulelungelo lokuthi engcashwe kona ngale ngoba wakontributa ekukhululeni ilizwe lelo ngoba ama-war veterans wona lawo alwani ukuthi babe bengabhekelwa labo mama bethu babe bengasozekelwa inkululeko.
Nomnumzana Gai George sowebandla lezanu PF. Ungcotshwa emathuneni awe-National Heroes Acre kulokhu khonana okukhulu kwamabandla aphikisayo esithi lo ususiba ngumbuthano wabebandla leZANU-P F kuphela. Abaphila ngokuzisebenza lokuthengithengisa bakhala ngokuthi ikhisimusi yalo nyaka ikhanya ingasoze isebenzeke lula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla alishumi lantathu aphikisayo aweZimbabwe akumanyano weNational Electoral Reform Agenda NERA athi kasikho isizathu sokuthakazelela usuku lwalamhlanje olweUnity Day ngoba lungatsho lutho kuZulu lubonwa njengolwebandla linye eleZANU-P F. Befisa kube ngolugoqela wonke umuntu kungathakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla lezombusazwe. UMavis Gama usipha lolu daba.
Lokhu ngokunye okumunyethwe embikweni wala mabandla owethulwe lamhla emhlanganweni lentatha lezindaba owenzelwe eMedia Center wafundwa ngumkhokheli webandla le-African Democratic Party uNkosazana Marcelina Chikasha. Umongameli Robert Mugabe lenkokheli ebandleni lakhe babekumlando wokubelokhe belomkhumbulo ukuba kube libandla linye elibusayo elizweni okwakuvele kuyisona sizathu sokulobelana lesi sivumelwano sokuba kube lokubambana elizweni phakathi kwamabandla amabili ayengakhumisani umlotha eleZANU-P F lele-P F ZAPU esazala lolu suku lwalamhla lwe-Unity Day olunanziwa minyaka yonke mhla ka-22 Mpalakazi selokhu salotshwayo lesi sivumelwano ngomnyaka ka-1987. Ophethe uhlangothi lokuqhutshwa kwenhlelo ebandleni le-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment umnumzana Machiwa Mhlanga ugcizelele okhulunywe zinkokheli embikweni wazo welanga lokunaza i-Unity Day.
So ama opposition political parties wayenza ukuthi sisebenze sonke sibambane sema political party opposition onke elizwe leZimbabwe. Ama political party wonke wayenza ukuthi wasebenze sonke ukuforma the real unit not like iZANU-P F yenze leyo.
Ube khona laye okuhlangothi lwezomculo webandla le-MDCT umnumzana Patterson Murimoka ovela eBikita West eMashingo.
I-Unity Day asiyiboni ngoba thina njengabantwana abancane asikaze sisebenze ama-industry avalile. So ukuthi sijabule nge-Unity Day siyabe sijabulana. Ayikho into eyenza ukuthi sijabule. Nxa sikhangele sibona kulobuncindezelo obunenge elizweni.
Ngabe abeZANU-P F bayaguqula indlela lolu suku olunanzwa ngalo kube lokubambana kwamabandla wonke elizweni kuveza uMurimoka.
Umlimo esidala thina njengabantu wayengakhethi ukuthi wena ungumhlobani, ungumndebele yini, ungusamanyika yini, ungumkharanga yini. So thina njengabantu sasikhangelela ukuthi nxa sikhuluma ngokubambana, siyabambana singela ukukhetha ukuthi wena ungokozibani, uvela kuyiphi imuli, lizuza okungakanani.
Abamabandla aphikisayo la bathi akula kubambana laphakathi kwayo iZANU-P F nangu iqhubeka layo ihlephuka kulokuxokozela okubangele uxotshwa kwenye inkokheli yazo ukubalisa owake waba ngumsekeli kamongameli uNkosikazi Joyce Mjuru. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebelene eibhetshi likaZulu namhlanje ibe lombuthano wokukhumbula abatshona ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi ngaleli langa le-Unity Day. Leli langa lafa kwakubana libe likhefu lokunanza isivumelwano se-Unity Accord esalotshelwana phakathi kwamongameli Robert Mugabe lo owayengumsekeli kahulumende uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Lesi sivumelwano samanyanisa ibandla leZANU-PF lele-PF Zapo kwaba yiZANU-PF. Kodwa esinye isiphathamandla senhlanganiso yebheji likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo utshele iStudio 7 ukuthi leli langa kalimelanga linanzwe nguye wonke umuntu ngoba kwakuyisivumelwano samabandla amabili kuphela.
Besilombuthano namhlanje sikhangele ilanga lika-22 December okuthiwa ngohulumende i-Unity Day. Thina njengenhlanganiso silikhangele njengelanga elokumisa umbhuqazwe esilikhangele sathi lilanga le-Morning Day ngoba kuyinko ilanga esilinikwe ngohulumende ukubana sikhumbule izihlobo engathiywayo ezasithiyayo lesingakwazi ukuthi zayanga nabomama kubanika ithuba abarethwayo nokuthi behlise izinyembezi. Singathi lithuba nzile ukuthi sikhumbule usizi lona lolo lwehlayo elizweni.
Bebebaningi okunganani abantu?
Abantu hayi besingamisanga kakhulu kodwa bengaba yi-100.
Ya, ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini kakhulu kade kwenzakala lapho likhumbula labo basitshiyayo?
Kakhulu besizama ukuthini injongo yethu ukuthi abantu ungakhangela kakhulu balithatha ilanga leli belenze ilanga lezana. So kakhulu besilontsha umkhankaso ukuthi hayi ilanga leli kayisilo lezana but lilanga lethu labantu ikakhulu laba abalahlekelwa yini izihlobo. Ukubana sihlanganise amakhanda sikhothamise amakhanda sikhumbuleni izihlobo zethu ezadlulayo. So singathi yinjongo yethu kakhulu oda siyilontsha ukuthi kube ngumkhankaso esizawenza sisiyathiwa kumnyaka ozayo ukuthi ma inkosi evumile nabantu bekwamukela kube sekuyikuthi umuntu wonke owalahlekelwa isihlobo u-22 December akamkhangeli njenge-Unity Day kodwa umkhangela njengelanga lokukhumbula izihlobo ezanjani ezalahlekayo.
Ungasitshela ukuthi ngeminyaka elandelayo likhangelela ukuthi umbuthano lo ube njani, lizanxusa yini abakuhulumende?
Sikhangelele ukuthi umnyaka ofika iminyaka iphela ihlelekana kube sekuyukuthi uma umkhankaso wethu uhambe kahle wonke umuntu kube kulilanga aselihlonipha ngoba yena olabanye abathi lilanga elingaqakathekiyo bathi abalilandaba. So sikhankasele ukuthi wonke umuntu ebesekuzisa ukuthi a-a ilanga leli isedi liqakathekile, kuqakathekile ukuthi silifake ezinhliziyweni zethu ngoba yililanga lokuthi sikhulumisane lalaba abangasekhoyo sibakhumbule sibakhalele.
UMnumzana Mbuso Ofuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso ezibiza ngokuthi yibheju likaZulu ubekhuluma lapho kwecingweni leStudio 7 ekuBulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ekhuluma emngcwabeni kamnumzana Agai Georgias e-National Heroes Acre lamhlanje umongameli Robert Mugabe usole indlela abamabhanga abasebenza ngayo ebeka lolu hlangothi umlando wokuqilibezela uZulu. Wengeza ethi ulethemba lokuba ukusungulwa kokusetshenziswa kwemali yakwele China kuleli kuzaphathisa ukulungisisa lolu hlangothi lwehlukane lemikhuba yalo emibi le. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngelinye lamakhwaya abekade ekulomkhosi uzacula ingoma zokholo kungele Budiriro Roman Catholic Choir ngesikhathi kungcwatshwa umuyi uMnumzana Agai Georgias. Umuyi uGeorgias obe ngomunye wamalunga edale lesenethi engowebandla leZANU-PF ubhubhe ngolwesihlanu olwedlule ngemva kokugula kwesikhathi eside uchazwe ngabemuli yakhe njengendoda uqobo njalo ebithanda ukusebenzela intuthuko hathi eyemuli yakhe kuphela kodwa lesizwe sonke. Emazwini akhe awethule kulomngcwabo lamhla lapho kulaliswa khona abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe, uMongameli Mgabe uchaza umuyi njengomuntu owayekhuluma ingqondo yakhe engancenga imuntu njalo lesibindi sokwenza ayabe ekuhlosile. Umuyi kube nguye obelwisana labelungu ebasa emadala emthethandaba yaphezulu kudaba lokubekelwa kwelizwe izitsheso zomnotho okwabangela ukuphazamiseka kokuqhutshwa komsebenzi lakunkampani yakhe yeTrinity Engineering. Ukhulume thukuthele uMongameli Mgabe lapho ephatha udaba lwamabhanga ebeka lolu hlangothi umlandu behlawulisa imithelo edlulisa amalawulo.
How do we ever hope to grow this economy when we undermine the propensity to save by punishing borrowers?
Ungakhula kanjani umnotho nxa sitshontshela abakweleda izimali? Ngiyajabula ukuba abogatsha lwezimali kanye logovernor we-Reserve Bank sebeluhluzisisa lolo daba ukudinga indlela zokulungisa konke okuhluphayo. Ukwamukelwa kokusetshenziswa kwe-yuan ye-China ekungezeleleni kulezo mali zakwamanye amazwe kukhangelele ukuba kuzaphathisa kakhulu kusukela ngomnyaka ozayo.
Umnumzana Patterson Murimoka olilunga le-Bikita West Constituency esigabeni seMashingo uthi unina labanye abanjengaye baphatheka labo kulempi yenkululeko ngendlela ezehlukeneyo kodwa edaniswa yindlela udaba lokungcwatshwa kwabalwa limpi lwenziwa ngayo.
Yena umama wami umbona ngani olelungelo lokuthi engcwatshwe kona ngale ngoba wakontributa ekukhululeni ilizwe lelo ngoba ama-war veterans wona lawo alwani ukuthi babe bengabhekelwa labo mama bethu babe bengasoze belwa inkululeko.
Umuyi umnumzana Agai Georgias obhubhe ngolwesihlanu eseneminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili yokuzalwa ubikwa ethiye unkosikazi labantwana abalichumi lanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ukusetshenziswa kwemali yakwele China yuan sekuzaqiniswa kulandela kwesulwa kwesikwelede sezigidi ezingamashumi amane zamadola i-$40 million yilizwe lelo. Lanxa imali le yayivele isithiwe kumele isetshenziswe iphephandaba le-The Herald lithi uhulumende usezafaka imigoqo yokuthi limali yamukelwe lokusiwa emabhanga nxa umuntu elayo. Kodwa-ke usibalukhulu webhanga lesizwe i-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka utshela iStudio 7 ukubana akula okuguqukileyo kulolu daba ngoba kudala i-yuan yathiwa isetshenziswe kunye lenye imali yakwamanye amazwe ebalisa idola leMelika, iRand lakwele South Africa kunye lenye nje eyamanye amazwe ambalwa okuguqela iphula. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethe ecobongola izomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yeah, kuyavunyezwa ngoba phela nxa ivele uhulumende kumbe i-Reserve Bank ingazithathe istep yokuthi i-yuan kumbe i-RMBC ikubasket lama-currency abantu bama-business ama-shops kumbe abanye abasebenzisa izimali ukuthi bona ngokwabo bayivume ngoba wena ungazithathi i-yuan mhambe nayo esitolo engxenye emnikazi wesitolo njengalokhu abakwenza ngamarandi bayala amarandi akubanjwa ngamandla ukuthi uNgwenya ufanele athathe i-yuan ebhenki ayisebenzise esitolo. So kudaba yenye ukuthi nje abantu kazana nje uZulu uza kwamukela kanjani.
Ye kodwa besike sezwa besithi layo ivele ikhona kulezi mali ezingamanye amazwe ezimele zisetshenziswe kanti ukutshintshileyo kathesikwini.
Akuyathiwa umtshintshile ngikhona ukuthi abafuna ukukwenza ukuthi njengoba sazi ukuthi bona bavele bayaconde ukukhangela ngale Mpumalanga babona ngathi ama-Chinese angazi azi izi ukuthi eZimbabwe sokusebenza ama-yuan bazabuya bebaningi bezovakatsha. Kodwa phela bona ama-China lawo babefuna ukuthi babe besebenzisa imali engahlupha ukuthi nje i-exchangeable i-US dollar. Lapha nje i-Reserve Bank nje ithathe nje i-risk ukwenzela ukuthi bazame ukuhuga laba abantu abavela e-China abaqondanga ukuthi basidabulisation ngoba vele kunasijayele i-US dollar. So ngibona ngathi bona baqonde nje ukuthi huga izaphekele ezivela eMpumalanga.
Yona iyuan siyabona ukuthi ibhalwe ngesiChina.
Ya inkinga ukuthi njengesiChina kodwa inkola baza de kangelisi sokuthi kuyenza intla baningi nje banikeze i-currency yuan denominated ngendlela esizayo. Ungawukuze utrayiningi bayilethe nje ibhalwe ngesiChina akuncedi lutho. Kuyaqala ukuthi bathi baqale bafundise ukuthi amabala la athoni. Lokho angikhona ukuthi banesikhathi lakho. Ikho inkinga yakhona nxa ibhalwe ngesiChina ngizwa kuthiwa khona bona bafuna ukukhuluma lezi zethu ibhenki enkulu ibhenki iChina ibhenki enkulu yeChina ume bakhuluma ngakho yini ngoba uhlobo lwakhona ukuthi ibhalweni.
Yona isisindo sayo iyuan leyi iqine okunganani?
Iyuan iqinile kodwa kayisuze yedlule idola ngoba idola bona ama-Chinese yibe bathwele ama-US dollars amaningi ukwedlula ili amazwe wonke lapha emhlabeni. Kuthi ukuthi iyuan nanxa ingena lapha iyabe ingathi iphezulani phezulu kwedola ngoba sokuvama ukuthi nxa umuntu eyithwele uza kwesaba ukuthi engaze ahamba ayentshintsha ingadlelwa emashopu. Yabona nje irandi kuthini ngirandi ngoba irandi ngaphaselawo kodwa iyuan ngibona ngathi mina ukuqina kwayo kana kuthi ukuthi abantu baza kuyesaba ukuthi bangaze bayisebenzise bayangena eshopu bacezi bekhanyile bangasebenzisa ngama-US dollars makuza hlupha ukuthi bantshintshe ngama-yuan.
Ubona ungani uZulu uza kwemukela na ukusetshenziswa kwe-yuan lokho?
Yeqiniso ukuthi ngibona ngathi uZulu bazadonda ukuthi ayemukele ngoba kawasuze babekwazi ukuthi bengaze bayemukele imali yakhona le nxa sibethi bayachapha besiye eBotswana kumbe ababhadala izikolo ngaphandle kwelizwe abasuze babekwazi ukuthi ubuzima wakhona bunjani. Ngibona ngathi kuza kuba lohlupho engesokolaphayana nje sokungaphambi kweminyaka laphana abantu bazeqala ukuthi kodwa okwakhathesi ngathi khona njengokungangendlela yami njengomuntu ovame ukuhambahamba asize ibe ngikwazi ukuthi eBotswana kumbe eKenya kumbe e-South Africa bayiphatha kanjani iyuan. So ngizadonda kuzangihlupha ukuthi ngiyamukele iyuan yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti ecubungula ezomnotho ubexoxa lapha le-Studio 7 eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 usiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le-shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz ku-shortwave. Ku-Studio 7 Live Talk namhlanje uhlelo lwabatsha olwe The Connection sikhangela ukuthi abatsha bona bayibona njani ikhisimusi eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inhlanganiso ibonayo ngezabathuthela kwamanye amazwe eye-International Organization for Migration ithi inani labantu asebethuthele emazweni awe-Europe kanye labaphephela khona ngale lumnyaka ka-2015 seledlule ibhiliyoni eyodwa okulinani eliphezulu kakhulu lokhe kwaphelayo impi yesibili yomhlaba. Obe umkhokheli wenhlanganiso obona ngize nguqo emhlabeni jikelele ye-FIFA uSepp Blatter ubikwa ezwakale esithi uzophindela kwezenguqu lapho ikomiti ye-FIFA isethula isinqumo sokuthi angaphatheki kwezenguqu okweminyaka ye-2 elandelayo. Kisimusi enhle evela kwabe Studio 7 lomnyaka omutsha omuhle oka 2016. Silinika ke ithuba lokuthi libulise izihlobo labangane ku Studio 7 lisitshela ukuthi lijabulela njani ikhisimusi lonyaka endaweni lapho elikhona. Thumelani impiko lirekode ku WhatsApp audio lizibetha igama lalapho elihlala khona ukuze sidlale emoyeni. I-Studio 7 ngeyakho. We'll be right back. Abaphila ngokuzisebenza lokuthengithengisa bakhala ngokuthi likhisimo siyalonyaka ikhanya ingasoze isebenzeke lula ukuze baselele imuli zabo nxa uqathaniswa leminye iminyaka edlule ngoba abathengi bengela mali yokuthenga. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Unkosikazi Charlotte Makasa olomkhamba uthi lonyaka ubhekana lobunzima okuthola abathengi ukuthi seqhatshe abafana ababili ukuba bebize abafuna ukuthenga. Umnumzana Elijah Mthemero osebenza ecwayisana labasebenza ngokuzenzela uthi kuludubo olukhulu oluphazamisa imisebenzi yabo kusengezelelwa imithelo emikhulu ebuhlungu ikakhulu ngesikhathi esinje sikhangelane lekhefu elikhulu lekhisimusi.
Ungathengi izinto ubuye lazo eboda laphana uyabhatala 40% and above ukuthi ungene. I-profit yakho siyiphelile ukubhataleni kuleyi i-40%. Besicabanga lathi ukuthi ihulumende bariduce ama-interest eboda laphana ukuthi abe ku-20%.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Informal Economy Association unkosikazi Lorraine Sibanda uthi sikhuluma kanje abasebenza ngokuzenzela baphethe gadadala singena emingceleni yelizwe okungaphazamisa imisebenzi yabo.
Kuyabe kubaliwe kubalwa izicathulo eziku-4. Nxa usuthe wabanjwa ule more than 4 sekusitsho ukuthi thathelwa lezo mpahla okutsho ukuthi yikuluza okukhulu kakhulu.
Umnumzana Obert Dube othengisa insimbi elungisa njalo namatafula okudlalela esedolobheni elikhulu leHarare uthi noma izinto zivamile ukuhlupha ngomumo wezomnotho kuleli lonyaka kunzima ethi nga uhulumende uyanceda ngezikwelete.
Lonyaka sokusuke kwaba wesi government nje nga iba le fairness ebantwini bayo lanxa ikwelediswa abantu ikwelediswa umuntu everybody in general not ukuthi ababe qondane laba bazana labo.
Umuthemere uthi noma abazisebenzelayo bengathola usizo olunje lokhe kulenkinga yokusilela kwemali ngokwayo labantu abangathenga okuthengiswayo ngendlela ezwayo.
Ukuthi bathengisa kathesi kakula mali elizweni, ilizwe lonke sibili kakula mali. Even bethengisa kabatholi lutho, imali ilitshwane. Ikhisimisi lonyaka kayiso Khisimisi. Kasisayiboni njengokhisimisi, sayiboni ikhisimisi leyi ngama 10 years, 30 years back. Ikhisimisi sibili besizwa ngomudumo ibuya ukuthi ikhisimisi sibuya.
Noma kunjalo abathengisayo lokhe beqhubekela phambili bezama ngayo yonke indlela ukuba bethengise konke abalakho. Iningi labantu lasuswa emadolobheni besiwa endaweni esikhatshana labantu ukuze beyosebenzela kizo. Abanye bagcina betshiya imisebenzi enje ngokuhlala begijinyiswa ngamapholisa kamansipala. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Sanibonani balaleli, lapha ke likhuluma nayo Benedict Mhlapo, ngisithi khisimusi enhle, khisimusi elijukela. Thina ke lapha egoli siyayigruva vele siqala kudala, sazi lina ke ukuthi limise kuphi, kodwa ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle, khisimusi elijukela. Licabange lonke ke ukuthi labo baphuzayo ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo ke. Labo bashayela izimoto ke lani, qaphelani ukuthi ma selishayela izimoto lingatshayeli lidakiwe phela ngoba kuyingozi, kodwa ngisithi kini hayi lidla sibili lingayixoleli ngoba lathi ngapha sithwalise nzima, sithwalise amagaba avuzayo egoli. Ngowenu ke uBenedict Mhlapo ngisithi hatshi-ke lisale kahle.
AbeZimbabwe ikakhulu abamnyama kakhulu bathi batholi senzima ngamapholisa eBotswana ngesikhathi besiya ekhaya ngaleli kefu lekhisimusi. Abanye besithi amapholisa ayabanqunula edinga imali yokuthi bahlawule ukuhlala eBotswana kungekho emthethweni. Umthetheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Ukubuyela ekhaya kuningi leZimbabwe ngesikhathi seCAF leKhisimusi kulithuba elinzima esikhathi bedlala amacatshana lamapholisa eBotswana abhahileyo ezindleleni. Abomdaka omnyama bakhala ngokusukelwa amapholisa amahlana noma nje bengadalanga cala ngoba amapholisa ayicabanga ukuthi ngabeZimbabwe baseBotswana ongekho emthethweni. Unkosazana Mavis Moyo ucela amapholisa emgwaqweni ukuthi aphathe bonke abantu ngokufana ungakhathalekile umbala womuntu.
Lapho eBotswana nxa ungagqokanga kuhle njalo ukhanye ngani umnyama. Amapholisa akumise ukuza izinto eziningi, passport, license, lezinto ezinjalo kukhanya ngani bayisa abantu abamnyama becabanga ukuthi ingxenye bavela kwamanye amazwe. Ngakho siyafisa ukuthi ngaba amapholisa aziphatha ngokulinganayo. Lokho kuyasicasula sibili ngendlela emangalisayo. Kumele baphathe abantu ngokuhlonipha.
Kukanti umnumzana Mbulelo Sibandala akuboni kuyindlela eqondileyo yokudinga abadala amacala esithi inketha betshabi ngenxa yombala ayilani ndawo esikhathini salamhla.
Ungathi lo mbala omnyama njalo ungagqokanga kahle amapholisa eBotswana le tendency yokumisa kubuze ipassport asuma njalo conclude ukuthi uliforeigner.
Kukanti ayisibo bodwa beZimbabwe abathwalise nzima amapholisa eBotswana ngenxa yombala omnyama. Abanye beBotswana bathi labo bazithola besemiswa kudingwa amaphepha okuhlala elizweni. Icala labo liyukuthi abamhlophe ukhalelwe kuBotswana.
Kuba maru mapolisa arna mabotswana haa dirile dikhale ditsatsela ba go emisa bo
amapolisa lapha ayahlupa uma umnyama bacabanga ukuthi ungumZimbabwe kumbe ungumZambia kuyilo ubandlululo olungalunganga.
Kusenjalo inenge eselingene indlela lisiya eZimbabwe kakhulu abangela amaphepha bakhala ukuhlukuluzwa amapholisa kule mbiko yokuthi abanye banqunulwa emngceleni weRamakhabana amapholisa ayidinga inhlawulo. Unkosazana Joyce Nyoni uthi yena ukubone ngawakhe abanye benqunulwa behlawuliswa amakholi amahlanu amapula ongamadola emelika amathumi amahlanu.
Awuhambe ngamapholisa asecha efisa ukuthi athole labo abangela amaphepha. So ungathi ku-trick mbijana ukuya ekhaya though kuyisikhathi sokuthi abantu bayekhona.
IBotswana iqale umkhankaso wokuthi abangena elizweni ongekho emthethweni ngenyanga edluleyo ngesikhathi iningi leZimbabwe lungiselela kuyahlana lesihlobo labangani ngesikhathi sikaKhisimusi. Amapholisa wona athi lo mkhankaso awukhethi mhlobo ngoba ujonge ukwehlisa amacala adalwa ngalesi sikhathi. I-Studio 7 ayenelisanga ukuthola isikhulumisa amapholisa uChristopher Mbulawa phezu kodaba lokunqunulwa kwabanye beZimbabwe. NginguMartin Gwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabulungile Botswana.
Soko isikhathi ke sokulibalela imbiko esithola nge-email, i-Facebook kanye lange WhatsApp. Okwamanje wathi sikhangelele owaqala uthi linjani basakazi, ngingajabula kakhulu mali phila mina ngithanda ukubingelela bonke abafowethu abasemahole abathi usehliselo bhekisipho. Bonke laba ngabakonkomo emagondeni ngakhohlwa udade osegandabezi. Ngithi musakini yimi. Yimi uMakhosini Nkomo elubuze ngiyabonga. Inkosi ilibusise ngomsebenzi wenu. Siyabonga Nkomo. Olandelayo umlaleli uthi linjani basakazi phambili ngomsebenzi siyabonga. Amhlophe ngokugejelwa amanzi enkayi esibuyo abantu bebethwele avuzayo amagabha ngamanzi. Siyabonga uma lingabala emsakazweni yimi umkhululi Sibanda khona le uZulu Boy enkayi. Umlaleli wethu olandelayo uthi linjani basakazi phambili ngomsebenzi siyabonga amhlophe ngokugejelwa amanzi ngiyiphindileleyi. Umenzelwa Ngwenya uthi salibonani basakazi beStudio 7 siyajabula ngomsebenzi wenu omuhleli wenzayo ibambeni kanjalo. Ake ngibingelele kulaba abathi umama unareason unamahlanguli unavelani uthandeka uKenias nabo bonke abangaziyo ngithi abaphile nje. Isikhathi sethu asavumi balaleli wothi sigqibe lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedus Jeremiah.